So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 5 kumpalakazi 2022 igama lami nguntungamili inkomo ezihamba phambili
ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabomagwili izinto leziyana njengaboflower abantu abazidinga kakhulu nxa besekhefini lekhisimusi.
Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu isiqalile ukukhwela mahlayana phambilini kwekhisimusi.
Sibakhuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamela imizamo leyi njengabo councilor babo esigabeni.
Uzulu uphatheke kabi ngokwanda kwabasakhulayo abagula umkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Kwezemidlalo, iMorocco yilo lodwa iqembu laseAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup ngemva kokutshaywa kweSenegal nge-3-0 iEngland izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto isiqalile ukukhwela mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima okumangalisayo. EHarare ikakhulu i-2 liters yamafutha okuphekisa we-cooking oil ibika ikhwele isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90 kwathi i-2 liters yamazowe layo yakhwela isuka ku-$2.70 yaya ku-$3. Sixoxele siphathamandla se-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Yebo, izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi, ikakhulu izinto ezinjengenyama, izinto ezinjengabomagwili, izinto leziyana njengaboflower abantu abazidinga kakhulu nxa besekhefini lekhisimusi. Kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi nxa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kububutswana kube South Africa. Lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga, kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu. Abantu ngokunjalo soze babe le-Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngalindlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga. Ngakho-ke asoze ikhisimusi ibe nhle lakancane.
Kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo-25 mpalakazi khonapho, libona umumo umi njani kundaba zentengo?
Kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho eziyikho khona, ngokuba sekwaba yinjwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zigcine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu, ngokuba abaningi vele kabasebenzi, abasebenzi abasolo bathola imali encane, bazuza imali encane emisebenzini yabo. Abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa kuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo, uyakubona ukuthi izinto eziningi siyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi, okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu. Kanti-ke kasingakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kweChristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali ye-school fees, zithatha imali ya-next year edingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayefunda ngendlela efaneleyo.
Ezinye indleko ezifana lama-school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo? Libona zikhuphula ama-fees?
Izikolo ngokuningi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumeni uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu. Kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi. Kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi zizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelela ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizajona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Uzulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngokwanda kwabasakhulayo abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Iphephandaba leNewsday libike ngempelasonto ukuba iziphathamandla zesibhedlela seyingutsheni kobulawayo zithi liyalikhuphuka inani labatsha ababulawa yilomkhuhlane abadinga ukwelatshwa kulesi sibhedlela. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa solubhahile kakhulu eZimbabwe lapho abasakhulayo abenza khona amagigi ngudlu banathe njalo bebhema okudakayo okugoqela icocaine. Umkhuba lo ugcina ugxila kwabanye umuntu aphenduke abe yisigqili sezidakamiswa. Ziningi inhlelo eziqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende ngenjongo yokuqeda lolu dubo. Ngempela sonto, ukansila ka Ward 26 emganwini kwabulawayo, umnumzana Mpumelelo Moyo, uqoqe umdlalo wenguqu ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lezidakamizwa njalo babhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxela ewachasisa.
Siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bokhansela babo esigabeni, okhansela abe-CCC, okhansela abalenhliziyo zokuthungamela abantu abazwela usiza abantu ezigabeni. Sibakhayela ukuthi singathi nge-Saturday umgqibelo batshone bedlala ibhora kulama teams ayi-10 almost about 200 youths ade bedlala ibhora leli singathi azange bebe involved uma drugs singathi they were rehabilitated ngelanga loneli. Sikhangele ukuthi going forward sicontinue siba supporter ukuze bephume zamtshose kuma drugs lawa izidakamizwa esezibaqedile kulama wards engutsheni khathesi agcweleyo abantu behamba besiya khona ngale engutsheni sebesingathi sebe le mental sickness or illness ngendaba zama-drugs zonezi. I-tournament leyi adiqhuquzela izinto zonezi esengizibalisile.
Bakhona yini abasebenzisa izidakamizwa abaziwayo ongathi bebekhona kumbe belihlanganisa nje abasakhulayo libaxwayisa kungelane lokuthi bayadakwa kumbe kabadakwa?
I-tournament leyi yadihlanganise bonke abasebenzisa ama-drugs labangasebenzisiyo. Laba abasebenzisayo besibabonisa ubungozi bama-drugs laba abasebenzisayo. Sibakhuthaza ukubana bechiyane layo ama-drugs lawa. Sibatholele ama-opportunities ku-sport. Sibatholele ama-opportunities abangathotshona bezilibazisa ngawo besuke kuma-drugs la ingozi. Njalo laba abangakaqalisi ukuwasebenzisa besibaxwayisa ukuthi bathethe iqhinga kumbe esingathi i-decision eqondileyo kubana behlukane lama drugs sibakhuthaza kubana bengabi tempted ukungena kuwo noma ama opportunities sibona ukuthi elizweni awakho abantwana sebetshona bebone ngani badli bazisa kuma drugs acine balimaza besibakhuthaza kakhulu ukuthi took a bold step, a good decision kubana betshane lama drugs bengangeni kuwo sibabonisa ukubana lapha abafisa khona ukuncediswa ababuye njengo kansela wabo kuwa 26 emganeni kobulawayo bebuye ngibadingela ama opportunities ukuthi betshone bezilibazise ngawo ngoba abantwana they are hard working bengikhuluma labanye abathi kansela thina sa graduate ngama degree lawa lalawa tshiyeneyo ayisikho ukuthi ngabantu esingathi ngama youth angafundanga kodwa ngamantu abesigaba ama youth afundileyo kodwa swela ama opportunities ekugcineni acina sebone ngani ama drugs wona lawa yiwo abangaphila ngawo yangabaphilisa yiwo abangangababalibazisa ukubana bekhohlwe ngobuhlungu ukuhlukuluzeka ngezanu PF elizweni beswela ama opportunities bekhule beze bebe abantu abadala bengakwazi eindustry bengakwazi efactory bengazake beqhatshwe kodwa bona bethwele ama qualifications.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukansila ka ward 26 emganwini kobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ibika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukusilela kwamagesi eZimbabwe kulakho ukubangela ukuthi uhulumende acitshele zonke izindlu zabantu amagesi. Umnangagwa ubikwa esithi uhulumende ugijimisa uhlelo lokuthapha amagesi elangeni ngesola. Ikroniko yona ithi umphathi ntambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube usexwayise ukuba kungumlando womuntu wonke eZimbabwe ukulwisana lodlakela oluqondiswe kwabesifazana. Wethule amazwi la ekunanzeni umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani ninjani Studio 7? Hayi thina siphilile ngapha siyezwa yazizano ngehlulo kwayo ngoba nitsho langaliphilanga abakazi bavume ukuthi abantu babo batshaya abantu. Kambe khona lanxa ngaba ngubaba usasa abantu bakho kuye kuthe batshaye abantu wale usasa kuthe batshaye abantu wale. Uyabusithi ngubaba seloqondileyo ukuthi uzama ukuthi ukhuze kube nokuthula. Hhayi lokhu uvele ngumnangagwa vele amnangagwa ngoba sesale ukuthi waphathe kakugugula njengokwabo vele kokwenza izinto besale.
Balubonani basakazi bakwa-Studio 7 embathanda basilethela iindaba ezimnandi eziqiniso. Siyabonga, sibonga kakhulu. Mina nje ngihlala ngesikhalazo njengomnangagwa. Uyayibona into eyenziwa umnangagwa abantu ayikho right. Ethatha imali enikeza abantu amatitsha asokola, akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu nje. Uyakhotha ukuthi laso ngenza isikhiwo esikhuluma isikhafula made ephephephephe ekhuluma isikhiwo esingazwakaliyo izethicha. Utitsha nguye wamenza wakhuluma leso sikhiwo. Ezibhedlela kula mithi ibhedlela zifile ziyathukwa emazweni lapha ngezibhedlela. Hayi Mnangagwa mani wasebenzisa ubuchopho mdala mani. Hayi zano nje akesebenzisa ubuchopho. Umgwaqo kufile kodwa imabhodi asithathele imali zinqubunqubu zezimali siyenzani kathi imali leso. Hayi ngicala ke lifunde yami la ke lifunde ike lifunde la uba Mnangagwa lakayizwe asobaba vele kimi lo mdala lo Mnangagwa lakayizwe. Ya nambe yakhonale khonale khonale ungazwa khona umuntu futhi angizifihli mbe yakhonale.
Linjani Studio 7 linjani banjani abanye salibingelela lonke kuChristande kumngameli bonkosisa abakhuluma lapha kuStudio 7. Siyajabula ukuthi lisinikeze singakwaziyo izindaba ezinhle. Hayi izano kayekela ukuthotsa ukuhamba iphula abantu. Bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imeeting yabo babashaya abantu. Bahlala imeeting zabo bethuma abantu ukuthi lina mayunzi sizalinika imali yezikadi libe selingithi bashaya laba be-CCC ngababona bekhampena. Into yayisenziwa futhi umgaba esaphila esahamba. Babehlangana emahholu, bengena emahholu bekwenza lokho. Bethatha ama-oveti baqhubele izibhamu, behamba ama-oveti bethi lizwe leli labuya ngegazi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi izano vele ihlala ikhuluma ukuthi nge-Europa ngegazi. Yinto esilandelwa nguye uPresident Mnangagwa labalandeli bakhe. Yona le nto isenziwa umgabi bengawina futhi bazabe besenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti. Kungaphela amavoti abasela lapha ababuya khona sebesiyazihlalela ngoba besebekwazi ukuthi bawine ngokutsha abantu. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi weStudio 7, ngiyalibongelela labalaleli ngithi congratulations kwabavotileyo ama-CCC. Hayi siyabonga kakhulu elikwenzileyo, besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kumagroup into ade senziwa ngabantu bezanu-PF. Hayi kuNkulunkulu khona, sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa i-AU kuzovotisa eZimbabwe luphumelele, usathane angavimbi ngoba izanu-PF yenza intando yayo shemo. Khathesi kunje bakhonte bakhuba kampenile besithi kuyavotwa ngelast minute, ikhothi yabisimisa sokuthiwa ye kunje khuluma ama-reasons afile esingawaziyo. Okungangokuthi ikhothi itshelwe izanu nje wavele izanu yenza intando yayo emakhothi ukuthi nabamise nini kwenzela ukuthi thina lezi ekilasi ilungise sifuna uthatha wonke amawadi ayi-5 ebhinga. Hayi kabayenze kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free. Next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume. Akathesi kuma-by-elections kabayenza intando ndiyabo lezeki. Iko libona izeki yala le voters row iyakwazi ukuthi vele kulwesitoti abafuna ukusenza. Hayi ebhinga basebenzisa le court. UNkulunkulu khona lingalahli imbeleko bantu webhinga, silichayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo. Hayi konke sikunikele kuNkulunkulu, kunjalo vele empini kodwa sizonqoba.
Ndivuka njani Studio 7? Ndivuka njani bethu? Hayi siyabonga kakhulu, sifisela inhlanhla lokuhle ukuthi uNkulunkulu ngaye sigcinela lina kakhulu elisifalele izindaba zethu. Ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota, please. Abantu abayevota inelungelo lethu lenqubekela phambili lokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu. Abantu abayebhalisa ukuvota sibili, asikhuthaza nganiyani sisebhalisa ukuvota sivungisele sikufisa. Singahlali ngezandla abantu bakithi, please. Sabesebhalisa ukuvota ukuze into zonke zisihambela, singahlali singabakhalayo njalo nje izikhathi zonke. Sambeni isikhathi ngesethu kakhesi, ngesethu ukuthi sikufunayo sikukwanise. Asizameni ngendlela zonke sibe bantu benkosi, siyebhalisa ukuvota. Mayuthi badala konke sikumandlime ngezinyawo, engabe lobuvila engakuthi lokho elikubonela kubona emuva lehlazekubelisezalo lokusenzakala kufanana seze kufanana. Sambeni sebhalisa ukuvota. Isikhathi sokutshintsha manje kathesi, isikhathi sokuthi sitshintshe senze sikukwanisayo. Ngiyabonga kakhulu, okhuma ngosifanda kwalezisana.
Salibonani kuStudio 7, salibonani. Siyacela please dube kuSibanda like nisebenzele iphathi. Hayi, ningabi lokhu nikhuluma ngomlomo angaliyasebenzi. Awubheke ebhinga manje zidlule ubindu lapho. Kanti umsebenzi wenu yini wena? Hayi, niyakhankaza suke lapho likhohla abantu lihambe lithule intizwi. Hayi, niyasidlisa man dube kuSibanda. Hayi, ake lizame ukuba ngabantu. Hayi, siyasola singabalandeli. No. Lingakhangazi lichiye abantu benjalo lingabayenzeli izinto abazifunayo. Hayi, iphinga isiyathathwa izano. Hayi, Dube kuSibanda. Hayi, okwenu kukhuluma ngomlomo kuphela, angaliza izinto enkulu. Manje sidliwe manje, shuthi lama election adlala siyadliwa phela. No, asithandi lento lezi yabalandeli. Hayi.
labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyeneliswa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukuba umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ikusasa lakhe esesikhundleni lesi selisezandleni zogatsha lwe-National Executive yebandla lakhe elibusayo ele-ANC. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi kumele achiye umsebenzi ngemva kwempumela yophenyo olukhomba ukuba engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali engena ku-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. I-AP ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abayisishiyagalolunye kwele South Africa eJohannesburg ngempelasonto. Abantu laba babikwa bengamalunga esonto engaqanjwanga ekade bebhabhathisana emfuleni uJuskei River. I-AFP ithi izigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zingene kwenye indlu yokukhonzela ngodlakela kwele Nigeria ngesonto zathumba amakholwa esimoslem angama-219. I-Voice of America yona ibika ukuba unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi umfutho wezitsheziso zenotho ezetheswe eleRussia ngamazwe angentshonalanga uyaqhela mihla lamalanga khona athi sokubangele ukuthi eleRussia lehluleke ukuthenga izikhali zokusebenzisa ekuhlaseleni eleUkraine. Ekhuluma emsakazweni we-CNN izolo uBlinken uthe ngenxa yezitsheziso lezi iRussia ayisenelisi ukuthenga konke ekufunayo okokulungisa izikhali. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Kwezemidlalo, iMorocco ilolodwa iqembu lasezwekazi le-Afrika eselisele kumidlalo ye-FIFA World Cup ngemva kokubhaxabulwa kweSenegal i-England nge-3-0 izolo. Ukunqoba kweNgilandi kutsho ukuthi singenile kusigaba sama-quarter finals lapho ezanqikilana khona lentshantshu eziphethe inkezo ye-World Cup. IFrance kumdlalo okhona mhlaka-10 ngomgqibelo. Amanye amaqembu asengene kuma-quarter finals yi-Netherlands le-Argentina, wona azanqikilana ngolwesihlanu mhlaka-9. Namuhla yaqhubeka imidlalo yokudinga amanye amaqembu azangena kuma-quarter finals. Ele-Croatia lizabhuqana lele-Japan, kuthi i-Brazil yona inqikilane le-South Korea. Kusasa iPortugal izadlala leSwitzerland kuthi iSpain yona idibane leMorocco. okuyilo lodwa ilizwe leAfrika eselithwele amathemba abantu bakulelizwekazi. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokunqotshwa kweSenegal izolo.
Hayi, Senegal bengiyithembile laphana mesithi zayenza ngcono kodwa hayi kwenya uyalile. ISenegal yenze lokho ababiza ngesikhiwa bathi schoolboy blunders. Ngakhangela nje igoli yokuqala ngazo uMendy ukhokhipha ukuthi bekutheni laphana. Ekuqaliseni abantu bahle basola nje lami ngihle ngasola ukuthi hayi uMendy indlela abamba ngayo le ngalayisiyo. Sabona igoli yokuqala yona leyana bekumele azama okungcono. I think yona le ihle yavula le confidence. So kuthe igoli yesi-2 yona le just before half time nje few seconds before half time yahle yabavula le confidence kuSenegal. Mina besengikhangele ukuthi hayi Senegal ngihamba ku-half time kuyi-1-0 uyakhona ukukwanisa ukuye ukuthi ucoach hayi azama ati kodwa kukhanya kwehlulile nosaka wabuya wasitshayelele elesithathu. Siyabatshayela ihlombe nje loba bedliwe badlalile. Kade sesikhangele iMorocco ukuthi yes singaqhubeka la.
Iyadlala kusasa iMorocco leSpain. Ubona izala nkomoni lapho?
Hayi, iMorocco leSpain hayi, mbona iSpain eza ngoba lapho. iSpain loba iqine number 2 egroupini yayo. I think iMorocco lapho hayi ayingeke ibele le challenge kakhulu, kodwa iMorocco itshengisele nje ukuthi nayo iyabuya. Kodwa nxa sesikhangele nje iSpain ama-stage lawo esesiku kuyaziwa ukuthi igame leyi ungadliwa usudliwa ungawina suwinini. And iyathi ibuya kugame leyi yambona ukuthi ngabuya nje ixegisile yabuya ibophile layo ithe qine ithe saka and vele abasoze banika iMorocco i-chance. Ngibona iSpain kuyiyo ewinayo.
IBrazil kulabo abayisekelayo bathi hayi ikhanya izathatha inkezo mpela yiyo ezayiphakamisa iWorld Cup. Kodwa sibone inqotshwa iCameroon ngolwesihlanu nge-1-0. Njalo kusasa izanqikilana leSouth Korea. Ubona iphumelela yini kulo mdlalo? Sicine sibona ihamba mpela isiyangena la ku final iphakamise inkezo.
Lo bayinqotshwe iCameroon iBrazil ngiyibona ihambela phambili. Kuma group stages lapha naye uthi game yayinye yabengasela effect nje kuma standings iBrazil ebisikwazi ukuthi siqhubekele phambili ku second round. Kodwa ngiyazi ukuthi befuna ukuthi icine wena amagame onke kodwa iCameroon lapha naye yala. Hayi, angiboni ihlulwa yilutho. IBrazil ngiyibona ifika ku-final loba ingasoze ithathe inkezo, kodwa hayi ku-final lapho hayi ngiyasho ukuthi iyafika sibe. Hayi, IBrazil ngani ngamanye amathimu aqinileyo khona layo kubo France khonapho. Yadliwa iCameroon kodwa hayi ngombono wami ngendlela edlala ngayo lama players akhona laphana hayi. I think IBrazil ku-final iyafika. Lowi phakamisa inkezo ngakhona uyiphakamisa.
Jafet Ngwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo uthi hayi ingafika kufinal iBrazil iphakamise njalo inkezo. Khona zake sibone bathi ibhola liround sizabona ukubana iyozala nkomoni ke lapho ngoba iFrance ila isingathi ngama defending champions ayisoze ivume nje ihluthunelwa inkezo mahlayana nje. Imidlalo yalamhlanje njalo sivala nje uhlelo imi kanje. IJapan izanqikilana leCroatia ngesikhathi sika 10 o'clock a.m. ngesikhathi sakhona apha eMelika Eastern Time. Kuthi iBrazil yona izanqikilana leSouth Korea ngo 2 o'clock ntambama emini rather ngesikhathi seMelika njalo. Kuyabe sokuntambama ke lapho eZimbabwe. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo Muntunga milinko mo lichone kuhle.